Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nonkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change esibona ngenhlelo zokuqhutshwa kokhetho kulelo bandla. Sihlaziya izehlakalo zodlakela ezeselizweni ikakhulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho zithinta njani abesifazana.
Udlakela lolukhona elizweni alukhethelekile ukuthi ngumuntu ongumama kumbe ngumuntu ongubaba. Kodwa nxa sikhangela esikhathini eziningi obaba bayenelisa ukuzivikela nxa siqathanisa labomama. Sibona nje ukuthi udlakela lolu asikudlakela oluthuthwa yikutshaywa kuphela kumbe ukulimala. Yebo siyakubona ukutshaywa ukuthi kukhona njalo ukutshaywa lokhu kwenza kuyahlukumeza abantu psychological ngoba kukwenza abantu becine besesaba ende njalo labo mama labo basebebona ukuthi nxa kutshaywa abantu abangabo baba buna njengoba mama kuba nzima ukuthi bazivikele yikho suzabona omama abaningi sebesicina sebesesabela khatshana sebengasafuni ukungena endabeni ezokhethu njalo sesizakhangela okunye ukuhlukunyezwa ukuthi lokho esingathi intimidation abantu bayethuselwa siyazi nxa sikhangele khaya lapho kule intimidation eningi omama bayatshelwa ukuthi nxa lingekela ukuvotela kumbe ukusekela ibandla lezanu lizancitshwa inhlanyelo kumbe lincitshe ukudla. Siyazi ukuthi ezigabeni eziningi kule ndlala abantu abaningi baphiwa ukudla nguhulumende, bephiwa ngabosabhuku, bephiwa izinduna, bephiwa ezigabeni lapho abahlala khona kumbe amavidiko. Yikho sizabona ukuthi umama uyabe sesaba ukuthi nxa engasekela ibandla liphikisayo uzancitshwa ukudla njalo lokuthi ukuzamhlukumeza ukuthi nxa engancitshwa ukudla abantwana bakhe bazaphila njalo. So ngeyinye ngolunye udaba oluhlukumeza omama sesizakhangela ukuthi kulento le okuhlukunyezwa lokho ke kwayenzakala kubo Honorable Joanna Mamombe labo Cecilia Chimbiri labanye khathesi kulodaba lolika Blessing Ali owabulawa ikabuhlungu bemquma ngezinye izinto ezibisela omama ngemuva eziyenza besabi lokuthi bengasoze besebenze kakhulu entweni ezombangazo. Thina njengebandla siyakubona khona lokhu sihlezi sikhuluma khathesi sibhalele i-ENPRC, sibhalele le Human Rights Commission, le Gender Commission ekhangelane labomama ukuthi lina yini elilamandla woku-investigator izinto zona lezi ezikhangelane lokuhlukunyezwa kwabomama kumbe labantu jikelele ngesikhathi zombusazwe. So sicela likhangelise udaba lona lolu labantu abaphambanisayo bebabophe bebahambise entolongwe njalo lamapholisa sihamba siyaripota emapholiseni but kukalutshwana kokuthi sithole impendulo esizifunayo njalo lathi njengebandla sizabona ukuthi senza ngoba ngenye indaba yona le eqakathekileyo kudaba lethola ama-electoral reforms ukuthi sikhuluma ukuthi kube le code of conduct ukuthi amabandla azabonakala ekhuthaza udlakela kumele ajeziswe kumbe akhitshwe kuma ekhethweni kumbe amiswe ukukontesta ekhethweni ngoba abe yenze izinto zodlakela ezeviolence.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kulelo bandla. Ibandla lezanu PF lihlezi lilandula ukuthi libangela udlakela njalo lithi ababangela lokho kufanele bebotshwe ngamapholisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.